Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 17 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo selubhahile elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe ngomunye wakhe wafa.
Kubakhubile abantwana. I'm in pain. Kubuhlungu as a mother, and what's painful is indlela afe ngayo.
Ukuxotshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri uchiye leli bandla lidonselana amandla.
Kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe esefike kuleso sigaba, i-constitution ithi uyabe esezixotshile. Ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile.
Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba seBhinga azila ngitsho loyedwa umntwana owapasa imihloliso ye-O-Level isidanise abaningi.
Mina ngibona ngani i-problem kakhulu ikuthi khona eMatabeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile kakhulu elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ubesemfeni yomufi uWayne Ndlovu elokijini lemganwini kobulawayo wasethulela udaba olulandelayo.
Imuli kaWayne izihlobo labangane bathi bakhathazekile ngokubhubha kwakhe. iStudio 7 nenelise ukukhuluma lonina kamuyi unkosikazi Nometha Ndlovu.
Kanya ngala abantwana bonke they were affected ngakho. Abantwana babuya khona apha befounders bekhala abakuzwisisi, the teachers are saying akufundiseki, abafundiseki, abantwana bakhona baye bekhala throughout. Kubakhubile abantwana. I'm in pain. Kubuhlungu as a mother, and what's painful is indlela afe ngayo. It was painful. He went through a lot. He's in pain for a long time.
U-Arnold Nyoni obefunda loWayne onguye njalo obezama ukumlamulela ekuhlukuluzweni ngosakhulayo ocine emgwaza uchasisa okubehleleyo.
Previous week babenjayile bandimazi, so when wayefika zisithi banjayile last week esinyadiba ngiyathalaza ngisizwa omunye sembiza Arnold kuyangami mina ngiliselani le semfunda sefuna ugazi. Esithi hawe yangapha ubona into esenzakele sinyaphapha manje thola vele wena ishethi yakhe siyiredi sigcwele igazi.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ulusizi ngengozi ehlele ezinye zezikolo zabo.
Making sure that it is carrying out daily guidance and counseling routine sessions in all our schools, reminding them that this gang related violence which is very prevalent in Bulawayo Metropolitan Province, more prevalent there than it is in other provinces.
Isikhulumi samapolisa kobulawayo Assistant Inspector Nomalanga Msebele uthi sebenanzelele ukuthi udubo lodlakela lokuhlukuluzana kwabantwana besikolo lokhuluqhela kunje babheke ngelihlo lokhozi ezikolweni lapho loludlakela olubhahe khona kakhulu ezigoqela iHamilton High School, iGifford, iMiddleton, iMsitheli lezinye.
As police, we are concerned over violence involving school children and carrying of dangerous weapons by school children. It is not expected that learners should go around carrying weapons like screwdrivers, knives and catapults, among other sharp objects. Some of the schools where gang violence is recorded include Milton High, Gifford High, Hamilton, Flinders, Sitheli, to mention but a few.
Abantu babuthene esililweni elokitshini lemganwini kunumber 2345. Yimele umsakazo westudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Umsolwa oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 ogwaze wabulala omunye wakhe umiswe emthethwandaba kamanji ngolwesithathu esetheswa icala lokubulala. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isihlobo sikamufi umnumzana Thembelani Dube oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Imithelela yezinto ezazihlala zisenzakala sizikhuza edolobheni lakobulawayo kusukela eminyakeni emibili emithathu edlileyo iveza ukuba ingxabano ebakhona phakathi kwabantwana iyagcina idale ukuthi kube lokukhathazeka kusasa. Ididizibule kakhulu ngindlela ngiphathekile ngoba yisihlobo sami soneke esilahlekileyo ngumntana omzawa. Kodwa-ke ndisesenjalo siyakhuthaza futhi ukuthi inda yanamhlanje iyinhlanganiso esikumangelayo ukuthi iningi labo liphatheka kakhulu kuzidaka miza bagcine sebethola izikhali ezinjengazonezi ezibulele umntwana lowo kade funda. Ngoba nxa umntwana ebulewe ngethisa asiko sikhali esikhanya ukuthi umntwana akuthwale siye esikolo, kodwa-ke kuveza ukuthi into yanamhlanje lapho evela khona mhlawumbe babasanakekela kakhulu ngabazali. Ngakho-ke siyimpanso esikhuthaza kakhulu ukuthi abazali baqongqosele abantwana, baqondise abantwana, babakhe babelilele ukuze kungaveli izehlakalo ezingakhoneko esehlakeleyo ezizathatha umntwana oleminyaka elithumi lasithupha esesemncane kakhulu ebulawa ngomunye omncane futhi umntwana layo bhilo-edi. Ngoba abantwana bakulezi nsuku kungakunanzelela sebezenzela umaqanda sebengumhlambi kazelisiwe. Siyakhuthaza-ke izakhamizi sikhuthaze abazali ukuthi kungumlandu wethu wokuthi sixoxe abantwana sibagoxe besakhula ukwenzela ukuthi sizenezi zehlakalo ezinjengazonezi. Kumbe sibe sesikhuthaza futhi lo mthetho aphrithi ukuthi ngabe bona abantwana besona kumbe ngakule ndawo ezazakalayo ukuthi laba abantwana bayahlangana lapha bale isiqumbi kuthina sokudala-ke ingxabano enjengaleyo kumele-ke i-deployment yamapholisa isondele kuzonezi indawo esingazibiza ngokuthi ngama-hotspot. Siyakhuthaza ukuthi kubanjwane abazali, kubanjwane amapholisa, kubanjwane abalisi lazo zonke izakhamizi ukuze siqedele ubunzima obukhona.
Abantwana ezikolo Dube, siyazi ukuthi kabasatshaywa, kuthiwa balamalungelo. Ngokubona kwakho ayisikho yini lokho okunye okwenza kube lobugebenga ezikolo, abantwana babe ngumhlambi kazelusile nje besazi ukuthi kabasoze batshaywe kugcina kusiba le ngozi ezinje?
Abantwana bakhathesi sebephila ngezinhlanganiso ezibaduduzela ukuthi badla amalungelo abo. Kodwa kunanzelela khonapho ekukhulumeni ngamalungelo, ama-responsibilities zingumlandu wawo abatyelwa kakhulu ngawo. Okusokubangela ukuthi abantwana basuke bakhukhumale-ke banike amalunga abazitshele ukuthi bona sebengazifika emhlabeni. Ungananzelela lo mzalo emzini wakhe amandla aseqinile ngenxa yokuthi imithetho ekhona isuke inqabele ukuthi umzali agoqe umntwana wakhe ngendlela eqondileyo. Kube sekuthiwa kulabo guidance and counseling, labo psychosocial services, zenezo izinto vele emuntwini omnyama, umuntu we-Afrika, ezingasebenzi kakhulu ngenxa yokuthi umuntu thina sivele sikhula besiqondisa ngolwayo. Ena umuntu ethala kakuthi ukuthi uyabulawa, anti umuntu uyaqondisa ukuze abekwazi ubuhlungu bubuya lokona. Kodwa kathesi abantwana laba-ke ngenxa yamalungelo la asabuyayo, abantwana phele zenzeka kantante bekwazi ukuthi engavele ayibika tubani ngenzeso womthetho ukuhlekela umntwana ukuthi uyi-abuse.
Hello-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isihlobo somfundi ogwazwe ngomunye wafa uWayne Ndlovu uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ukuxotshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri kuchiyeleli bandla lidonselana amandla. Umdzuri lenye inkokheli yebandla yaxotshwa kubandla leli ngemva kokuhambisa umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora emthethwandaba besithi kakhethwanga ngokusemthethweni. Ngomvulo uMonzora uhle waxotshisa edale leSenate uMnumzana Mthuri. UMthuri labanye bakhe abaxotshwayo bathi kabayindawo. Kodwa isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube utshele uGainer Gumede Saidi weStudio 7 ukuthi uMthuri labanye bakhe sebexotshiwe kodwa nxa befuna ukubuyela ebandleni kuyamele balandele indlela ehlelwe yisisekelo sombuso webandla kulabo abalezikhalazo.
Kuliqiniso ukuthi ubaba uMthuri usemisiwe umsebenzi wokuba ngusenator emele ibandla leMDC kulandela ukuthi usechile ibandla ngokulandela umthetho welizwe iconstitution. Umuntu angachiya ibandla elamngenisa esikhundleni sika senator sika member of parliament welowa uzombe sika councillor kuyabe sokumele asichiye leso sikhundla. Ubaba uMthuri uchiye leso sikhundla ngesiga sokuthi uthethe ibandla leMDC walisa ecourt esiya ecourt engakalandeli ngitsho lokukodwa okumele akulandele ebandleni ngoba iconstitution yeMDC njalo isegcekeni. Nxa kuyikuthi umuntu kulento thizeni angazwisisani laye kumbe angahambisani laye kumele abonisane labanye bakhe ahlale phansi ayenze alandele konke okumele kwenziwe ephathini. Nxa kungehlula ke kukhona engaya ecourt. Manje ubaba uMthuri kazange alandele ngisho esisodwa esinqumo sebandla esama structures ebandla esabakhokheli bebandla. Ume nje eceleni ubehlanhlatha esala ukulandela impumela yeCongress, esala ukuthi kulo president, esala ukuthi kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla ukulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kuleso sigaba iconstitution ithi uyabe esezixotshile, ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile. Ibandla selisiba lomlando nje ukuthi lazise iparlament kumbe icouncil ukuthi hayi uzivanithizeni usezixotshile ngapha ebandleni kasiselaye. So kuliqiniso labo amelabo ubaba uMthuri ekuphikisaneni ekube lombono otshiyeneyo abafana labo Denmoy abangekho eparlament kukibo ukuthi babuye ebandleni bazophikisa lokho abakuphikisayo kumbe bazobeka imbono yabo kuma disciplinary hearing ona lawo ababizelweyo. Ibandla libethesile imilandu okumele baphendule kiyo. Kuza kuthi ngokuwethula leyo mlandu kuvele sobala ukuthi balecala kumbe kabalacala. Nxa bebona ukuthi kakuvelanga kuhle kukhona bengaye court, kodwa bengavele basuke baye court labo bengazange ebandleni kuyabe kusitsho ukuthi abasavumelani lebandla kabasalawulwa libandla sebezixotsha. Akuyabe kungelanto into engaye ibandla lingayenza ngaphandle ukuthi likubeke kanjalo.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sithinte omunye walabo okuthiwa seqotshiwe ebandleni leMDCT umnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla leli ngapha kwelemelika saqala ngokumbuza ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Oqala kungasiza kakhulu ukuthi isikhulumeli sebandla leMDC kube ngumuntu oleqiniso okukhulunywa nguWitness Dube la ngamanga nje aluhlazo. Okokuqala uMthuri kazange azikhiphe ebandleni, lamanje lokho uyagcizelela ukubana yena uyimemba yebandla azikhipha kukho ikuthi avumelane lo Douglas into ayezama ukuyenza elobumenemene endabeni yokuthi ufike kanjani ukuthi abe ngupresident. Even laye uWitness enje nje mawumbona ungambuza ukuthi Witness wena ukuthi uzibe isikhulumeli sebandla leMDC wakwenza kwenzakala kanjani, ngoba masisiya kuconstitution yeMDC istanding committee ama members wonke awestanding committee ngabantu abaelectwa kuCongress. Kwenziwa ama nomination esenziwa ngama provinces from upresident kuze kuyofika kuye uwitness oyisikhulumeli sebandla. Konke lokho akuzange kwenzakale. Umdzuri ufela ukuthi uyena wabuzelani ukuthi why singalandeli iconstitution yethu. Yinto ayixotshelwa eParliament ke leyo. Lokho kukhulunywa uwitness okokuthi umuntu angahamba sibandla ecourt usezixotshile kuhumana nje kuphela. Ngoba iconstitution yeMDC ayilayo leyo clause. Yinto yena uDouglas Monzora ayenze after the fact esebona ukuthi sesihambe ecourt ukuthi sizame ukuxazulula udaba lokuthi yena azabe ngumongameli ube ngumongameli esebenzisa yipi constitution yeMDC ngoba MDC constitution yeMDC ithi kumele ube ngupresident mawu ukhethiwe eCongress. iCongress ayizange yenziwe ngoba iCongress ukuthi yenziwe kumele iqale phansi kuma lower structures from ama branch ward district province kanjalo ayikho nje iCongress eyenziwayo kuma lower structures. So siyazibuza ukuthi kani manje ke makuthi kunjalo laba ke bona sebezithi bayizikhulumeli ze MDC noma abasebenzithi bona bango president be MDC bayikho ngandlela bani ngoba ayizange iconstitution ye MDC ayizange yalandelwa. Ngitsho nje sabona ama province abo chairman bama province babhala incwadi before iokuyi Congress kwabo lokho abakhuluma ngakho kusenzakala besithi no ay asivumelani lakho lokho ngoba akusiyindlela iMDC yenza ngakhona izinto. Ama nomination bekumele aphume from the grassroots from ama provinces and then sabona futhi belandela nge press statement i press conference abayenzayo ama chairman awe MDC again be denouncer ukuthi into enziweyo ayenzwanga ngendlela iMDC esebenza ngakhona, ayenzwanga ngendlela iMDC constitution. So abo witness Dube laba bangakhuluma ngoba bakhulumela of course izisu zabo kodwa ngeqiniso masilandela umthetho weMDC as it is right now asilayo upresident asilayo istanding committee up until ama congress aze ayenziwe ngendlela iconstitution ethi kumele enziwe ngakhona.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seVirginia. Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba seBhinga azila ngitsho loyedwa umntwana owapasa imihloliso ye-O-Level isidanise abanengi. Ugatsha lwezemihloliso lweZEC luthi kulezikolo ezifika phose amachumi amabili 18 ezingela ngitsho lomntwana oyedwa owapasa ama-subject amahlanu. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala ePTUZ esigabeni seMathebeleland North umnumzana Neva Nyahunzwi uqoqelo sithandekile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mina ngibona ngani iproblem kakhulu ukuthi khona eMathebeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona is in a very poor state. Singakhangela even kuma textbooks ama schools amaningi vele abala ma textbooks so nge siyakwazi ukuthi kule new curriculum kumbe updated curriculum lay okufunakala ukuthi kona abantwana babe beyenza ama colors. I problem ukuthi kona most of ama assignments kumbe ama colors akumele bayenze abantwana kumele kusetshenziswe iICT. Unfortunately, more than 65% of ama secondary schools in Bhinga akula electricity kumbe alternative ekuthi kona nxa befuna ukusebenzisa iICT bangasebenzi. To make it even worse, ama schools amaningi vele akula ngitsho ama computers ekuthi kona abantwana bangasebenzisa. Izindlu zama teachers, there is less than 20% of the total budget that is being enikwa yona ku Ministry of Education, Ministry of Primary and Secondary Education, against IDACA framework, which stipulates about 20%. Abantu abebhinga, they've been left to go to bayenze kumbe balandele iculture yabo for a very long time. Even ama grand equalization lawana okumele anikwe isikolo imbona ngane kawabuyi ngendlela. We can say most of ama schools in Matabele North, all the 7 provinces are affected. Although silama districts like Ibubi and Umguza that are closer to Bulawayo, and because of ama sizes abo, they manage at least to get some of these resources beyazuza from province abaduze yiyo, which is Bulawayo.
Ngombono wakho kungenziwani ukuqeda lolu hlupho ukwenzela ukuthi abantwana bephumelele?
Ukuthi abantwana baphumelele kumhlolisi yabo okumele uyenze ukuthi khona i-government kumele ibe serious in terms of ukunika izikolo njengama computers, kumele kube lamagetsi kuma schools, kumele kube lama textbooks, and even i-motivation. Ababalisi abaningi vele they are not motivated, vele imali ilutshwane kakhulu. Besides that one, i-government kumele ifake amagetsi kuma schools. Nga kungela amagetsi, at least kube lama solar panels ukuthi kona bayakwanisa ukusebenzisa i-ICT ama computers, so that abantwana bayakwanisa ukuyenza ama colors which are now being part of examination process. E-government is supposed to see to it that in Matabele and North e-grand equalization iyabuya ngesikhathi. So that at least izikolo ezisemuva lazo singaba closer ukuthi kona zibe at par lamanye ama provinces that are around the country.
Hello ke ngumnumzana Neva Nyawunzu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala ePTUZ esigabeni seMatabeleland North. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olwe-meteorological services luthi izulu elinayo kulezinsuku likhangelelwe ukuqhubeka lisina, kodwa lizaba lisina ngamandla kumalanga alandelayo kuze kuyefika ngomvulo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi sokuqhamuka umkhuhlane wesihudo esedaria elokitshini le-North Phumula. Leli phephandaba lithi kulabantu abaningi asebephethwe yilumkhuhlane okokuthi abangamachumi ayisithupha lanye 61 bahanjiswe esibhedlela. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani lonke basakazi beStudio 7 labalaleli embingele lomthwazi wonke laphana jikelele. Siyezwa abafowethu bayakhala ngokuthi ephala ephalamende akulabantu abamele iMatabeleland. Yena chamisa ngkhona angaze ngimuzwe ekhuluma ngedevolution of power. Sibona iMatabeleland lokhu incindezelwa njalo nje, le opposition yangkhona yena ongichamisa oyikhokheleyo. Sibona lokhu esenza ingxabangxoza, lokhu esenza ingxabangxoza ethatha amashiyona avela kubo mtoko kubo mtare kibo khona le waletha ngapha kobulawayo ezoba ngokancel. Sile 18 councillors engamashiyona esihlupha manje kobulawayo. Ngabe yena umkhokhelwa ngkhono omkhulu ngaya siyamuzwe ekhuluma i-devolution of power, siphandle nge-devolution of power. Ngokubana mina angaze ngimuzwe nachanisa ngkhono ekhuluma i-devolution of power. Lokhu continue esenza i-tribalism yakhe. So indaba yakithi nzima ukuthi ibonakale iMatabeleland ndithuthuka kusasenzima kakhulu. Ngokubana nalowo mfana omncane abathi phambili ngomfana omncane abantu bakithi, ubonakala lokhu encindezela iMatabeleland. Asikaze simuzwe ekhuluma i-devolution of power. Ngiyabonga basakazi ngokuhlala ngese-South Africa ukhuluma ngobheka impilo yakhe.
Studio 7 linjani lonke? Bengicela usizo sitshontshele imota nje njengamanje ngabo 11 Plumtree Town lapha. Abantu babe bagongoda umfana lapha, bathatha imota leli ibona kupicture leyo babaleka layo. So ama contacts number yona lawo elingakucontacta ngendawo ethi uma izwakala kuthi ayidlula emaphisa njengamanje as we speak kanje. Imota edingakala very serious ngumfana wakhona bamlimazile ulaliswe la esibhedlela. So so sicela ungabe ibonile zama ukukontakta kuba amapolisa aseduzane kumbe zalezi number ukuthi sikwane ukuthola isizo. Ngiyabonga kakhulu.
Ngibingelele Studio 7 ngibonga umsebenzi elisenzela wona kusinika indaba zeqiniso. Olwami udaba na ngabantu bezana abacelebrate imigabe day ukuthi yini eselebratewayo ngenkosi yabo le umgabe ikuyena abakwenzileyo nge 43 years asilamsebenzi sikhulele edubeni sesisigugele edubeni lokhu abakwenzayo besuka lapha besiyela upani imali abazisebenzisayo instead of ukuthi belungise imigwaqo belungise izikolo izibhedlela zibe le mithi yikho kufuneka bona bathi bacelebrate ilanga lenkosi yabo. Hayi lisihloniphe badala lina bantu bezana ulisihloniphe.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani kustudio 7 ninjani donke kustudio 7. Hayi siyazibonga izindaba zimnandi izindaba siyazizwa. Hayi yezwa nje bonke abantu bakhala nje ngezani bakhala ngezani. Hayi kusiya ngami ngabe nje abantu bonke bayabambana bemephathini eyi-1 abangakwazi ukuthi mhlawumbe kuma-election bezame ukuthi bencedisa then from there ke sebezobona lezi indaba zaba babhekane nazo sebeqale bakhipha le party le isilonda ngoba isilonda izani isilonda yawubona ukuthi isilonda sihlupha kanjani izani izani ayinanto eyenzayo 42 years iphethe ilizwe nanamhlanje lokhu isazama ukuthi yalunga. Hayi kuseqinisweni nje ukuthi hayi ukwehluleka ize ehluleke naye lelo liqinise lazizani ukuthi sihluleke akusekho engakwenza ngoba nje nemigwaqo yonke into nje kumoshakele ezandleni zezami yonke into nje imoshakele ezandleni zezami bevele belokhu beyibonawo balokhu kuthiwa izami ayikho nje into abayenza abazivumela abadala ukuthi hayi sisehluleke. Ngiyabona.
Sanibonani Studio 7, sanibonani Studio 7 abasakazi abalandeli ngibingelela Studio 7 iminyaka uqalile manje sikuJulayi angaze kube le audio yami efundwayo noma njalo nje akula ngisho angazi computer yami ngiyeqa njani noma yeqa icomputer noma yeqa yini Studio 7 ngiyacela lami inke ngizwakale amazwi ami engiwafakayo lami ngabe ngithanda ukuthi azwakale njoba litalikhethi nje so abantu bonke asizwakaleni cela Studio 7 cela kakhulu ngiyabonga mise South Africa Deep Snooki.
Ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi namhla ingenile inamba yami kuSo Save ba ngicine sengiyiseva ngenye indlela la +12 02 faka ezinye inamba siyaphambi. Ngiyabonga kakhulu lami senza ukwanisa ukungena emsakazweni ngoba yikho lapho engizwa khona inews zasekhaya siphiwa yonke imininingwane. Ngiyabonga kakhulu ngani laleli njalo lisinikeza ezinye inamba lisinikeza izindaba ezilohlonzi ezizwa ngabantu abaningi esizijabulelayo ekugagasa nje phela lisixolele. Hayi siyajabula labaphi umbono sizabe silalela lathi ngesikhathi siphendula siyacela lathi lisifundele asingake sithule sizabe sifaka lathi imbono njengabantu siphila ngaphansi kweStudio 7 iradio esinikeza izinto ezingafihlekanga ezenziwa ngomnankagwa nabakhokheli.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12 02 465 0318. Balaleli isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile elizweni jikelele ikakhulu koBulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa ngomunye wakhe. Ukuxotshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri kuchiye ibandla leli lidonselana amandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Linga kotwa ge ukusilalela ntambama lamhlanje ngo 7:30 kodwa eze kuseni silazo ngomvulo ekuseni siyazilazo ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Igama lami ngu Chris Gande ngilifisela ke impela sonto elithukela.